Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 14 kuNcwabakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, owake wadlalela iqembu leHighlanders njalo waba umgcini sihlalo walo, umnumzana Ernest Maphepha Slanda ubhobhe ngolwesibili ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley wabulawayo.
Umama uSibusiso okhulume kakhulu ngokubana abantu bakobulawayo kumele babambane, omunye obekhona okhulumileyo uMeya uSolomon Mguni,
uMP weVungu uOmega Sibanda.
Abasakhulayo emaphandleni bathi ukuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 sokulethe olunye njalo udobo phezu kwenhlupho abavele bebhekane lazo emakhaya.
Sivele siphila nzima, sibambabamba kwezinye indawo, siphila ngokuziphandela, imisebenzi ayitholakali eZimbabwe. So nxa sokule lockdown, lalabo abantu esithola kiyo imali abasayitholi labo ukuthi bazibenelise ukuthi zifike kithi ngokuthi basinike lathi ama-peace job.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwonalo umsakazo. Owake wadlalela iqembu lengoqo eleHighlanders njalo waba ngumgcini sihlalo walo, umnumzana Ernest Maphepha Slanda obhobhe ngolwesibili ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley kobulawayo, lapho obekuthe gwaqa umndeni wakhe leziphathamandla zikahulumende kanye lezemidlalo yenguqu. Umnumzana Slanda obesele minyaka engamachumi ayisithupha lantathu yokuzalwa i-63 ubikwa ebulewe umkhuhlane wechukela. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Muzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo obukelela umkhosi kumabonakude.
Ubekwe namhlanje uMS Maphepha Sibanda, yena owadlalela iqembu leHighlanders, wadlalela iqembu leCapes United, wabuya njalo waba ngumanager weqembu leHighlanders lapho athola khona isicoco zeleague title ezine. Wabuya njalo waba nguchairman weHighlanders lapho athola khona isicoco seleague title esisodwa. Nguye ke wacina ukubana athole isicoco leso eseleague title esitholela iqembu leHighlanders. UMaphepha uke waba njalo ngumanager weqembu lesizwe elama Warriors.
Okuyibo abakhulume kulo umbuthano abamqoka ngobani?
Uminister wesigaba sakobulawayo umama uJudith Nube okhulume kakhulu ngokubana abantu bakobulawayo kumele babambane, bathuthukisane njalo bangazazondelana. Omunye obekhona okhulumileyo uMeya wakobulawayo uSolomon Mguni, yena laye othe uMaphepha obeyingcitshi kwezomdlalo wenguqu, yikho nje iqembu leBulawayo City FC lakubona kufanele ukubana bemfake abe kubhodi yeBulawayo City. Njalo ubuye waqonqosela ukubana njenge-citizen enkulu yakobulawayo bakubone kufanele ukubana ayengcwatshwa eLady Stanley Cemetery lapho kungcwatshwa khona abantu ababe benze kakuhle kobulawayo. UMaphepha ungomunye walabo. Abanye abakhulumileyo ekubekweni kukaMaphepha kugoqela uMP weVungu, yena owake waba nguVice President weZimbabwe Football Association, uOmega Sibanda, yena ochothoze kakhulu labo abalahlela khatshana uErnest Maphepha Sibanda. Zakhumbula ukubana ngemva kokubana abe nguchairman weqembu leHighlanders kulesikhathi lapha angazange avunyelwe khona ukubana ancintise ukuba ngu-chairman ngemva kokubana abantu beHighlanders besithi kulezimali ezingahambanga kuhle ngesikhathi lapho iHighlander ithengisa iplayer yabo u-Obadada Rumba lapho ayeseyadlala khona phesheya kwele Belgium. Ngakho ke uSibanda ubasolile kakhulu labo abantu lanxa engabaqambanga.
abangazange banike umaphepha lelo thuba. Omunye obekhona okhulumileyo uLawrence Phiri, yena wakwaba laye ngumanager weHighlanders, ukhulume kakhulu ngomaphepha ethi wadlala laye wabuya wamanager ngesikhathi esadlala lapha kwele Zimbabwe. Kwabuya njalo kwakhuluma uZenzo Moyo, yena laye owadlala kuqembu leHighlanders elaqala ukuthatha i-league title ngo-98 belo maphepha. Labanye nje abadlali ababekhona kulona lelo qembu leHighlanders bebekhona.
Bona abeqembu leHighlanders batheni ngaye?
Kuzange kube lesikhulumi esikhulumileyo sivela kuqembu leHighlanders, azange kube lesikhulumi esibuye simelele iPSL, azange kube lesikhulumi esibuye simelele inhlanganiso yezifa. Singazi njengoba abantu bebe restricted ngendaba ze-COVID-19, mhlawumbe yikho okubangele lokho. Kodwa asazi ukubana kungabe kuyini okwenze ukubana lezi zikhulumi ezivela kulezi inhlanganiso zingabi khona. Kodwa kukhanya kube ngumsebenzi ohambe kakuhle, njalo abantu bebehlabela bethokoza, kungabantu abakhuthaza becelebrate impilo kaErnest Maphepha Sibanda. Yena uMaphepha ube ngumuntu obethakazelela ukuxoxa kwejise labantu, njalo wenze kakuhle ukubana yenelise ukubana yayilenda zithole izicoco ze-league title lezi ezibe nezilandelana, laye wazothola njalo esengu-chairman. Njalo uthe esesiyabhubha ubese ekubhodi yeBulawayo City, lapha ade bancedisa khona ukubana eBulawayo City FC ibe liqembu elikhulu kumdlalo wezenguqu. Kukhangele ukubana ke labo ake wasebenza labo bona laba beHighlanders abaka-98 abadlali bakhona bathembisa ukubana bazaqhubekela phambili ngemsebenzi ngamaphepha ngokubana bebe le-award yama-junior players abazayinikeza kumdlali wama-juniors oyabe yenzeka kuhle khonapho kuprovinsi yakoBulawayo. Bekhangelele ukubana bethuthukise njalo beqhubekele phambili ngomsebenzi lo uMaphepha akade ekwenza. Yikho ke okwenzakeleyo lamhlanje endaweni yase-amphitheatre, lapho okube khona le service, kwazokuthi umsebenzi omkhulu wokumbeka wasusiba seLady Stanley, lapho okubekwa khona abantu ababe benzeka kuhle kulona leli idolobho lakoBulawayo.
Lo ngumnumzana Muzi wethu Hatebe, ingcwethi kwezemidlalo esixoxe naye ekoBulawayo. Ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi abantu abedlula kancinyane isigidi 2,013,340 sebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kuhlelo olusaqhubeka elizweni. Abedlula amakhulu ayisikhombisa 754 bahlaselwe yileli gcikwane, kwathi abangamachumi amabili lasithupha 26 babulawa yilo ngosuku olulodwa olwedluleyo. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo, lakwedlula inkulungwane elikhulu 119,508 labulala abafika phose inkulungwane elikhulu 96,135. Ngosenjalo, umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Sibanda, usichasisela ihlelo abaziqhubayo njengenhlanganiso ezokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Thina njengenhlanganiso besisenza esingathi yikukhankasa, sitshengisa abantu ukuthi i-COVID-19 iyingozi njalo bengazivikela njani. Lokhu sikwenze endaweni ezehlukeneyo, eMashwingo, eGweru, lapha koBulawayo, besisenza njalo koBochinoyi, sisenza njalo endaweni ezehlukeneyo jikelele lapha eZimbabwe. Besingena la kuma-taxi rank, singena eMkambo, sizama ukuncedisa abantu ukuthi bezwisise ukuthi i-COVID iyingozi njalo lokuthi bethola injection. Njalo besenze ebulenjini ama-Zoom discussion, la kuma-WhatsApp siyesiletha abantu abaphethe abakhulu abaphethe amadokotela aphethe ezempilakahle ezigabeni ezehlukeneyo ukuthi bakhulumisane labantu babachasisele. Siyenze inhlelo ezehlukeneyo ku-National FM, ku-Radio Zim, e-Central Radio, kukhulumane FM, eGweru, la kuHevoyi, eMashingo. Njalo sikhuthaza abafundisi ukuthi behambe behlatshwa bese befake bulenjini ukuze ukukhuthaze abalandeli babo. Uhulumende uyazama la ukwenza lokho angakwanisa, kodwa lokhu sisilela kumele kube le injection eziningi, njalo kumele ukuthi kukwanise ukuthi kungabi le mhlangano ebamkhulu kakhulu engagcina isiba yiyo eyenza ukuthi lo mkhuhlane umamatheke. Ngenxa yendlela izimfa besenzakala ngazo, wonke umuntu sekunanzelele, wonke umuntu usezama la ukuthi ngendlela abangazikwanisa ukuthi bavikelele umkhuhlane we-COVID-19.
Lowo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhokhela ibandla eliphikisayo eZambia umnumzana Hakainde Hichilema uyakhokhela ukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe ngesikhathi impumela yezigaba ngezigaba yalolu khetho ilokhu ivezwa inhlanganiso yebona ngezokhetho. Umongameli Edgar Lungu walelo lizwe uncintisana laye njalo obebusa kusukela ngomnyaka ka-2015 uyalandela. Umnumzana Hichilema owazakala ngokuthi ngu-HH ubechothoza kakhulu umbuso kamongameli Lungu esithi wehlulekile kwezokuthuthukisa umnotho welizwe. Osomabhizimusi abafuna ukutshala imali eZambia kanye lenhlanganiso yeboleka imali emhlabeni jikelele ye-IMF babikwa bebheke impumela yalolu khetho labomvu. Umongameli Ashraf Ghani we-Afghanistan utshele izizalwane zakulelo lizwe namuhla esebenzisa amazwi aqoshiweyo awe-recording ukuthi uzalwisana lamalwecatsha ohlobo lwama-Taliban ngokubona ukuthi amabutho alungele lumsebenzi. Lokhu kwenzakala ama-Taliban elokhu esondela esigodlweni se-Kabul ngesikhathi esehluthune ezinye izabelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela.
Abasakhulayo emaphandleni bathi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sekulethe olunye njalo udubo phezu kwenhlupho abavele bebhekane lazo emakhaya. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abantu abathi umkhuhlane we-COVID-19 ubathwalise lukhuni ngoba usudale ukufiphala kwamathuba okuthola umsebenzi njengoba abantu bebebanjwa ngamandla okuhlala emakhaya ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Iningi labasakhulayo esabelweni seMathabeleni South liphila ngokwemba igolide kanye lokuthengisa impahla. Umnumzana kwakhe Dube Sengezane eGwanda South uthi bakhala ezimathonsi.
Besivele silendubo zethu zokuswela imisebenzi, besivele siphila nzima, sibambabamba kwezinye indawo, kodwa kwaqala i-lockdown siphila ngokuziphandela, imisebenzi ayitholakali eZimbabwe. So nxa sokule lockdown lalaba abantu esithola kiyo imali abasayitholi lapho ukuthi bazibenelise ukuthi zifike kithi ngokuthi basinike lathi ama-peace job.
Umnumzana Finish Ncube oyisakhamuzi ka-Ward 7 koMalabe Khezi ongusomabhizimusi osacathulayo uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown kuphazamise ibhizimusi lakhe.
Ama-shops asevulwa ngesikhathi evalwe futhi masinya khona lapho ukuthuthuka kuba nzima. Ubuzima bukhona sibili, kuyasihlukuluza. Akusahambeki usuka ngapha kuma-rural areas usiya kobulawa ukuthi uyedinga indingeko zakho, kuba nobuzima khona phansi.
Unkosazana Constance Maseko olilunga le-Community Youth Development Trust eGwanda uthi njengabatsha basemuva ezifundweni zabo.
Sibe disturbed kakhulu ngoba izifundo zethu zibe affected. Akuyisayiwa esikolo kunjalo, azikho ezinye indlela esingabe sifunda ngazo ngesikhathi lesi ese-COVID. I-network iyahlupha la emakhaya, njalo asithi sonke abantwana besikolo esilamafoni esingakwazi ukuthola ama-notes ne-WhatsApp ukuthi sikwazi ukufunda.
Umnumzana Edson Masuku oyisakhamuzi eGwaqwe eKwanda North uthi bayaluswela uncedo lokusungula inhlelo zokuziphilisa behlezi emakhaya.
Thina abantu abatsha sithwele nzima, infethi ngathi siyadubeka ngoba asikhoni ukusebenza. Besicela ukuthi uhulumende asincede ngezimali ukuthi maybe lathi singakwanisa ukuthi sifuye inkukhu, esinikeze nje amaloni lathi sibe le-start yokuthi sifuye inkukhu. Maybe lathi singaphila ngcono singakwezindawo sizifuyele emakhaya ethu sizihlalele.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Constantine Pofu, umqoqo wenhlelo zeMatobo Youth Development Initiative.
Badinga kakhulu i-financial help. Abaningi balesifiso sokuthi bayenze ama-projects angabaphilisa, kodwa ke inkinga ekhona ukuthi abala mali ukuthi baqalise ama-projects lawo. Njalo ama-banks akhona afuna i-collateral, so ama-youth amaningi gawala i-collateral yokuthi bakwazi ukuthi ba-accesse ama-loan ema-bank.
Nyaka yonke mhlazi lithumi lambili kuNcwabakazi eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ukuthakazelela ilanga labatsha ele International Youth Day njengendongo yokubakhuthaza ukuthi baphatheke kunhlelo zentuthuko. Kusenjalo iJackson yokuqala COVID-19 vaccine isizilela njalo eGwanda ngesikhathi uhulumende kuthaza uZulu ukuthi ahlabe iJackson. Unkosikazi Janet Nkala ohlala kuward 1 eMatshetsheni ngomunye walaba asebehluleke ukuhlatshwa iJackson.
Siyakuhalalela kakhulu ngobuningi bethu. EGwanda kukhatshana, ungafika eGwanda bafika bavale bathi bafuna abangu-60 ngaphenduka ngingahlatshwanga ngihambile khonale. So khathesi ukuthi ugade futhi ubuyele uye eGwanda edinga ukuhlatshwa kuba nzima kakhulu. Cela basifikelele bakithi. Adiwane ukhatshana leklinikhi kungumango kithi abantu abadala. So siyacela kakhulu kakhulu ukuthi sincediswe ekuhlabeni lapha, sesikufisa kakhulu kakhulu kakhulu.
Sebedlule inkulungwane ezilikhulu 104,975 asebehlatshwe iJackson yokuqala e-COVID-19 ezansi eMandebeleni, kwathi abedlula inkulungwane ezingamatshumi amahlanu lasikhombisa 57,126 bahlatshwa esibili. Abantu abalikhulu lamatshumi amathathu lanhlanu 135 sebebulewe i-COVID-19 kulesi sabelo selokhu lumkhuhlane uqalile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 nisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingani litshona njani izilukandaba? Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls, umnumzana Kelvin Moyo. Ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho eVictoria Falls ngodaba lweCOVID-19?
IVictoria Falls yilo idolobho lokuqala eZimbabwe elithole esingathi yi-herd immunity. Ngemva kokubuya komkhokeli uComrade Nangagwa, lo deputy, lo vice president uComrade Chiwenga, babuya ngenyanga kaMbimbitho ngathi ngo-March uzohlatshwa ngapha eVictoria Falls. So khonoku kwayenza izakhamizi kumbe abahlali beVictoria Falls ukuthi behlatshwe. Lokhu izakhamizi zeVictoria Falls zakwenza zikwazi njalo zizwisisa ukuthi indawo yeVictoria Falls indawo elomnotho othembele kumbe ogxile ekubuyeni kwezethekele. So izethekele ziyabe zifuna ukuthi zibe kwazi ukuthi izakhamizi zeVictoria Falls kumbe zendawo lapho abafuna ukuthi amele bevakatshele khona ukuthi babe behlatshiwe njalo be-attaine esingathi i-herd immunity. So i-herd immunity kuliqiniso, yeah, silayo njalo siyathokoza njalo siyajabula ukuthi yithi idolobha la uqala ukuba le loku attaina i herd immunity
manje kutsho ukuthi abantu nxa sebefike yona leyo okuthiwa i herd immunity sebengazizulazulela na edolobheni bengaqhelelananga
i herd immunity ayitsho ukuthi izakhamizi akusamelanga ukuthi zilandele izinqumo ze World Health Organization ukuthi abantu kusamele beyenze i social distancing ukuthi abantu kusamele labo kusamele begqoke izayeke singathi ngama mask ngesikhiwa njalo bengabe behamba behlanganelana endaweni okungani ukugcela ekhona abantu njalo lokulandela imithetho esingathi i level 4 imithetho ye COVID so lokhu abahlali be Victoria Falls bayakwenza ethi bekwenza njalo kuyancedisa ukuthi umkhuhlane we COVID ungamemetheki ngendlela ongabe umemetheka ngayo kwezinye indawo so leyi kuyinto esithokozelelayo esithakazelelayo ngoba thina vele we are a tourist based town njalo kuzayenza ukuthi izethekeli zibuye e Victoria Falls ukubuya kwezethekeli ukuthi ukuthi abantu kumbe abahlali be Victoria Falls baza benefita ngoba sithina vele sithembele kuzethekeli ezibuyayo so kulenye into eyenzakele engathi i reopening of ama border town ama borders efana le Victoria Falls border le KwaZulu-Natal ukuvula kwama borders la kusincede kakhulu ekuthini kuzanceda ukuthi izethekele sezizaqala ukubuya njalo ziyathi seziqala ukubuya izethekele kuzabe sokulama business kuzavula ama lodges kuvule lama hotels bese kuvula lezinye indawo ezokudlela esifana njengama restaurant
abavela kwamanye amazwe kumbe abavela endaweni ezitheneyo zelizwe bezobuka impophoma zamanzi baningi yini ababuya
enye into ngifuna ukuthi ngithi re-emphasize kuzulu wonke kumbe lomhlaba jikelele ukuthi ama-force lokhe khona abantu kusamele bebuye ngobunengi babo izinyamazana lokhe silazo abantu kababuye bezobona izinyamazana zethu esifana njengabo big five bebone lezi hlahla zethu lezi ntaba esingathi ama scenery even our environment kababuye sibili e Victoria Falls ngobunengi babo bezovakatsha ngoba ama borders asevuliwe izethekelele sizimelele ukuthi zize zizobona indawo yethu so kuliqiniso ukuthi inani lezethekeli alikafiki lapho singathi khona sesifike esigabeni esingathi singathokoza ngakho ama borders akathesi initiative enhle kangaka iyenziwe kodwa ukuza kwezethekeli azikafiki lapho singathi sesingabona utshintsho olungayenza ukuthi impilo zethu zibe zinhle kodwa niyathokoza njalo ukuthi izakhamizi ze Victoria Falls ziyalandela imithetho ye COVID njalo kuyinto enhle ngiyabonga
lo ke bekungumnumzana Kelvin Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zedolobho le Victoria Falls ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Dande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilande
siyabonga Chris Namhlanje kweziphathelane labesifazana sihlaziya udaba lokwendiswa kwabantwana bebancinyane lokuzithwala ukuhlandla lesibili lengxoxo yethu lo nkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalele ePhalamende njalo engumphathintambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana.
Ngabe kuthiwa kula COVID ngabe kuthiwa le mahofisi nasihlali kodwa sesivela nemashonal central embiwe sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona ababe mithisiwe within a short time. Safika sashala phansi lezinduna labo sobhuku labalisa lenkokheli zonke zikhona. Labantwana amankazana amanya emithisiwe babe khona konabo. Sayixoxa indaba le ukuthi bababuye lezikolo lamatitsha babe khona. Waba nomunye umntwana owaye eshanguliwe laye waba lomntwana emncane kodwa wazibisele esikolo. Wathuma le toast point. Lo mntwana samkhuthaza ukuthi kangeniswe university abe shining example ukuthi lapho umntwana oyinkazana ungahlwangulwa ungenziwa konke lokho victimized kebe kungasondaba yakho. Try and get out of that and relive your life. And thina sokumele sicreate system eyamukela amankazana lawa siba rehabilitate sibabisele ku community sibabisele ku society. Bahlali ngoba ayisiyondaba yabo abazange bakucabanga ukuthi bafuna ukukwenza. Someone decided on their behalf ukuthi kumele ngenze lokho. Isona sosakha umntwana lo isono wesomfango.
Ugatsha lwakho lwathi abantwana abakhulelwayo bengabuyela esikolo bevunyelwe ukuthi befunde kunjalo. Bakhona yini abakwenzayo ukuthi libone ngani uhlelo lolu lwasebenza yini kumbeka bakho abantu emukelayo.
Abanye balwamukela abanye njalo abalwamukela. So sokumele ukuthi thina njenge community sihlale phansi labantwana laba sihlale phansi lesikolo sihlale phansi labanye abantwana sihlale phansi lama teacher sibe leqiniso ukuthi abantwana laba bayamukeleka labo sibanike isibindi sibanike confidence ukuthi akukho wrong there's nothing wrong that you did noma umntwana engxenye wakhomba akulamuntu ongaphambanisiwe emhlabeni kancediswe abuye endleleni eqondileyo. Enkayi lapha mnemvela khona bakhona abazali asebezimisele ukuthi bawenzele umsebenzi. Bayahlala phansi lamankazana bahlale phansi labazali bazame ukuthi bababisele ezikolo. But iproblem esilayo yikuthi izikolo azivulwanga yikuthi kule COVID lokuhlangana lakwa sikukhuthaze nxa ukuthi umkhuhlane lo uyabhubhisa ubhubhane lo mubi kakhulu. But I think ngabe kuthiwa kuyavuleka kuhle kulabanye abazali sibile ngibaziyo esebezimisele ukuthi basebenze labantwana ukuthi bababisele esimweni esihle. I think i-approach yona leyo eka-teacher, eka-mzali womntwana, e-community. Labanye nje around abanye abantwana abafunda lalo umntwana kube yisystem ekondema linto le ibisirehabilitate umntwana singakuphatha ngaleyo ndlela sizancedisa umntwana ohlwangulweyo.
Okwenkayi kungabe kuluhlelo eliluqoxileyo yini kumbe bazisukumela phansi abazali bathi ngcono sisebenze lesikolo lomphakathi ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Yikuxoxisana njengezakhamizi ukuthi kanti lokhu kungahamba njalo. Abanye basuke kudobha bathi ye thina civil singakusebenza lokho. Bakhona abanye abazali asebekusebenza but njengoba nansitho kuba nobunzima ke ekuhlanganeni umoya onalowo kumbe ipilo kuze uthando lona lolo olokwenza izinto ezinjalo ezokubisela abantu abethu esikolo lukhona ebantwini obekushupha ke khathesi i-COVID ukuthi asihlangani labo futhi abantwana kabasaye isikolo. Sazisenza okuthiwa operation bamba umntanakho. Wena njengomzali iba leqiniso ukuthi ugeli ulaye uyakwazi ukuthi ungaphi ugeli uye enkunini yini uhambe lobani uye emfuleni uhambe lobani uyathokoza evela khona ngale akulaluye lutho yini olunothisayo wena njengomzali ukuthi ungani umntana uhlobile kwenzela ukuthi sihle sikubambisane masinyane uhlupho lungakayikhajani.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalela ephalamende njalo engumphathintambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane. Singakehlukane ngesizwe ebezikhokhela owake wadlalela iqembu le-Highlanders njalo waba ngumgcinisihlalo walo umnumzana Ernest Maphepha Sibanda obhobhe ngolwesibili ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley koBulawayo. Abasakhulayo emaphandleni bathi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sekulethe olunye njalo udubo phezu kwenhlupho ebevele zikhona. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo. Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.